wonke lokhu kwenziwa ngaphandle komthetho ngoba ama charges lawo abamcharge ngawo ufazi mahere kawakho emthethweni njengoba sikhuluma phambilini ukuthi umthetho lo wokuthi abantu banqatshelwe ukukhuluma ayikho emthethweni iHigh Court ngo 2014 yawesula yathi kawusiwo umthetho ohambelana le democracy yikho awusebenzi kodwa ke amapholisa ngokufuna ukukhawulisa abantu ukuhlukuluza abantu ukuhlupha usapho lweZimbabwe bayababopha abantu babajikele ematrongweni bahlupheke iviki amaviki bencitshwa lamabheyro uzabona ukuthi lama major city angikhona ayaphuza ukubuya azivele sokusale 5 minutes ukuthi 3 o'clock ekwane sebesithi buya kusasa khonapha sikhuluma nje uHopewell lo Skhala sokuthiwa abaphindele futhi kusasa icala labo lingathoniswanga ama major city lama prosecutor aphuzile konke lokhu mahlabezulu ukuzama ukusephula umoya kusephula inhliziyo ukuthi bonke abantu kakhulu omama bengangeni ezamalungelo bangangeni ezepolitics nangumntwana oyistar owazi okwenzayo uadvocate Mayere sebemhlukuluza bezama ukuthi ebuyele emuva enyele yikho ke konke lokhu akukho emthethweni sesibona mhlophe ukuthi i-administration kababa omnangagwa sihlose ukufaka intando kayiphikiswa eZimbabwe esithi hi one party state
uChingono sizwe esithi kasoze acele ukukhululwa ngebail kodwa uza lwisa ukuthi icala lakhe lilahlwe evalelwe ngoba njengokusho kwenu njengokusho kwamagqwetha njalo umthetho lo awusekho emabhukwini emithetho eZimbabwe kudala walahlwa inkantolo le lubona njani loluta
Liqiniso ukuthi umthetho lo awusekho emabhukwini omthetho emastatutes baphonguzibazela nje vele lokucela ibheli ayakufanelanga ufana nje ukuthi umuntu ekhutshwe ngoba umthetho lo vela ukho ikuhlukuluza abantu ubahlukumeza ukubagadisa imisebenzi engayisiyo emthethweni yikho kubotshwa kwalaba abantu besebenza umthetho lo is unconstitutional kutshengisa ukuthi vele kasiyomthetho uma silandela i-rule of law amapholisa lama-magistrates bafanele bakubone ukuthi i-high court yahle yawesula lo mthetho ngoba uyabucindezela amalungelo ayinqaba e-freedom of expression ngalokho uqinisile njalo lathi sivumelana lo Chingono lamaloya labantu bonke abafuna ukuthula abalandela i-rule of law not rule of man umthetho lo awusekho emabhukwini eZimbabwe